ayindaba zikasikhala sihlala sikhuluma nsuku zonke ukuthi usikhala kala macala kamela ngabe egciniwe ejele sikhangelele ukuthi akhitshwe phandle nje xa kule ngaba le mbuzo ekhona emthethwandaba abe buzwa evela endlini okulilungelo lakhe laye njengomcitizen wezimbabwe ukuthi anikwe ibheyo nxa kuyikuthi kule ndaba angani ukuzikhona abe phandle asuke endlini akhe siyemakhothi siyakhuluma iindaba zakhe angiboni ukuthi why usikhale lokhu esentolongo
yindaba amacala akhe la athatha isikhathi sonke lesi elokhu engazane athoniswa ungana athoniswa kuhamba njani
lathi asikwazi kodwa sikubona nje ukuthi kuhlukumezwa ke kukababa usikhala njengomuntu outspoken kakhulu endabeni zelizwe lezimbabwe lokukhuluma iqiniso entweni ezabe zisenzakala so sibona ngani urhulumente laye bebezama ukuthi ethusele usikhala phinde amthulise ethusele njalo nabantu abangalalela lokulandela ke into abezikhuluma
kutshoni konke lokhu nxa sikhangela ibandla lenu nxa abantu bengenisentilongweni kodwa bengathoniswamacala
alokhu akulalele bandla lethu kangako ngaphandle kokuthi usikhala ngumkhokheli ebandleni lethu abantu abamele bacubungulwe ngurhulumente wezimbabwe ukuthi yena irekhodi yakhe yokuhlonipha lokulondoloza amalungelo abantu ikakhulu izizalwana zezimbabwe iminja
ye nxa sesikhangela njalo kuleni icala kade likhona lamhlanje elamakansila axotshiswa ngumnumzana Senge Sojabangu ngathini
kuthi bona bazabizwa ke ngamasamanisi emalangela alandelayo konke lokhu yikudileyo kwenziwa ngalomthethwandaba besithi bona kulelinye icala elifana lalinelo kodwa lona alikalokhuzwa alikarulwa kwabe lejajment yokuthi-ke kuhamba njani kuthoni ikhothi ithili ngakho kulokhu kudileywa kodwa abantu be-affectike ngoba sikhuluma so kunezakhamizi ezingenamakhanselas azimelelayo emawadini azenxa yokuthi babizwa baxotshwa ama-bi-elections ayenziwa so kumele kuphangiswe kwenziwe ngokushesha konke lokhu kulungisiswe abantu bathole ukumelelwa bathole abameleli ekhansili yemadaleni ephalamente
ye nxa ukuthi bengamiswa kuthiwa bengasangeni kukhetho olulandelayo lingathini ngakho
sikeke kube ngento enhle ngoba thina sicabangela ukuthi akumelanga bamiswe ngokuthi wonke umuntu ulelungelo lokuncinta lokuncintisa ekhethweni lokuvota.